Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNcwabakazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo.
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo uyabazobuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani kodwa thina sisebenza lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa xa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ne-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe e-Weser North ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo. Uthi lolu hlelo luza kuba lwehlukene lolweminyaka edluleyo olwalusetshenziswa iZANU-PF ukulolonga abasakhulayo, abalodlakela, ababetshaya abasekeli bamabandla aphikisayo njalo besephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yePhalamende ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lweNational Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lolungamanga kuhle njalo kabafuni ukuphinda amaphutha amanye.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed, which will be subject to parliamentary processes, which will include.
Uhlelo lweNational Youth Service luzaphendukiswa usetshenziswa imithetho yePhalamende. Lokhu sizakwenza silandela izifiso zikaZulu. Sizakwenza ukuba wonke umuntu ezabelweni alalelwe singakabeki lumthetho.
National Youth Service Bill to the Attorney General's Office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla abaze kwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizimisi abo. Uthe njalo kunomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uZulu ufuna usebenze njani lumthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba beshiyane lemikhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancishana uthi uhlelo lolu vele lunezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe i-National Youth Service ekuqhatshweni emsebenzini kahulumende ngoba siyazi ukuthi National Youth Service akusiyo into yenational kodwa into yebandla into yezanu PF. So lokhu sokusitsho ukuthi lo lalo ongekho kumbe ongazwani la elibandla lezanu PF umsebenzi akasawutholi kuhulumende ngoba akusiyo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku National Youth Service ngoba nanga phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe. So lokhu sokuyindlela yokubandlulula ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lo lalo ongasoze ajoin ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupha. Ngakho ke sokuzaba lobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu.
Kuyasidanisa thina abantu beZimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-National Service iyeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga kodwa kuseze kuphumelele ngoba vele abantwana bakhona baningi kakhulu. Sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza sebephonga ubamba lapha lalapha lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha ngoba lokho ayisikho esakulwe lilizwe abantwana bonke bayafanana.
Elinye ilunga lezanu PF umnumzana Matthew Sibindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha lokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo.
Siyabonga kakhulu abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo.
Uhlelo lwe-National Youth Service lwamisa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali. Inhlanganiso ezibalisa umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations nenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo loluntu ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uzulu wonke waseZimbabwe. Owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo eleZanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo. Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngoba zisithi ungumthetho omubi. Ibhili le iphakathi kokuhlaziywa iPhalamende andubana ipasiswe ibe ngumthetho opheleleyo. Inhlanganiso ezingamashumi amabili ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition kanye leVeritas zithi umphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima wafaka imigqa encindezelayo kulibhili engakhulumisana nangalo zulu. Ngokunjalo zithi uMudenda kumele ayikhiphe ePhalamende ingahluzwa ngoba okunengi ekumumetheyo kuvela kuMavima athi kuzulu. Zithi ingapasiswa libhili iza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo mahlayana, kanti njalo izaphazamisa inhlelo zokuphathisa uzulu eziqhutshwa ngezinye inhlanganiso. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVeritas umnumzana Lizwe Jamela yena othi ibhili le ilomthelela omubi kakhulu.
Uma sikhangela umthetho lo omusha lo ofuna ukuthi ufakwe ulakho ukuthi uthiwa uyanqabela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingabonakali, kubhalwe kuthiwa supporting or opposing ama-candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe. But nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke. Nxa sisithi umuntu siyabe sisitsho even umuntu olihlanga. Nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo ngumuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe yezepolitics.
Iseli palele usomlomo wePhalamende limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungabunjwa. Libona esamukela yini isicelo se?
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ukuthi yena usebenza kanjani. Kodwa thina sibe lokho sikhangelela ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye ekubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani le-constitution ngoba yena i-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi. So ulakho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe nxa ekhangela ibhili leli elisephalamende kathesi.
Emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengayake enkantolo ukuya uphikisa?
Kukabili intungamili ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi nxa singayenziwanga okusemthethweni. Say for instance khathi esinxa ungakhangela ama-amendments afakwe nguminista during i-committee stage umthetho lowo uguqulwe kakhulu watshintsha watshiyana le bhili elahanjiswe ebantwini kwenziwa ama-public consultation. So kulakho ukuthi umuntu ethi hhayi umthetho lowo kuphambanisiwe lokho okusha lokho kufakwe nguminista kumele lakho kuhanjiswe ebantwini kukanje kuhambe ku-public consultation. So umuntu ulakho ukuthi ehambe emthethwandaba ezama ukuthi kuke kume umthethwandaba ufake isinqumo mayelana lodaba lonalo. Okwesibili ukuthi hayi umthetho uzathi uyenziwe uphelile then umuntu ulakho futhi ukuthi ehambe laye enkantolo emthethwandaba especially constitutional court ukuthi laye ifake isinqumo ikhangele umthetho lo ukuthi umthetho lo uyahambelana na le-constitution yethu.
Umnumzana Lizwe Jamela uligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Veritas. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lo mphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima bathi kababuyeli muva kulolu daba. Bathi njalo ngamanga ukuthi kabazange bakhulumisane lenhlanganiso esizimeleyo kanye loZulu ngenguquko ephambi kwePhalamende. Umongameli yeMasoni Mnangagwa laye uthi ubalulekile lomthetho ngoba injongo yawo ingeyokwenqabela inhlanganiso ezizimeleyo ezisetshenziswa izitha zeZimbabwe. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo ahlaselwe eWestern North ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF abazame ukuvimba umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukudlula ngemota ukuyakhulumisana lenkokheli zaleso sigaba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterlos Siziba utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi udlakela lolu luqhamuke njalo kwezinye indawo ezibalisa igogwe egudu kanye laseuzumba izolo.
Yeah, ngiyabonga thina silenhlelo zethu kezuke emaphandleni namhlanje ke besise weather north. Emalangeni adlule kusukela ngomvulo ke bese uzumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezani bezamuhlukumeza abantu wethu lokhu sincindezela ukubana ke singangeni ke uzumba lokuthi hlangana labantu befaka ama roadblock adlula i7 kusuke Harare usiyafika ke uzumba namhlanje njalo bavale wetsa lapho bezokhona ukubana besilemhlangano yethu bofanele siyenze khona. Kodwa ke sikwanisa ukuyenza imhlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye-one farmer business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke loku uthaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu kubana ke singaqhubekeli phambili ke swaba sesihambe ke ukubana sibonisa lamapholisa ngendaba yodlakela lodlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni east.
Lile siqiniseko bani sokuthi abadala loludlakela ngabebandla lezani PF njalo selike laxoxisana labo yini?
Laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silama community leaders abaziyo labo bayazakala aso bantu abagqoka ama mask abantu ababonakala ukubana ngabe zano ngabantu ababonakala ukuthi bathunywe izano ukubana ke besincindizela ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lukuyazakala ngenxa yokubana izano yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke beqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence lokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayi phambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikuwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ephikisayo ingathola ke isupport enjengale abayitholayo ke ngesikhathi esime khona. Yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu ukubana ke ye kulobunzima kulobunzima abantu bayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana eZimbabwe kube le nguquko njalo siyathembisa abantu ukuthi nasoze sayethuselwa njalo kubiselwa emuva ngenxa yokubana silalilungelo lokuhlangana silalilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo so akula muntu ongasimisa ngoma ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe. So kushenela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zoba singaqhubekeli phambili siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube le nguquko. Inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa even laba eZANU-PF ngenxa yokubana yibo phela abangaholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalela izimali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhwe adabukileyo lezikipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela. Konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube le nguquko. Inguquko leadership ezavumela ama-political party ukubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenzayo njalo ezavumela ke ukubana uzulu ke eme lapha afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale njalo uhulumende fanele enakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi yokuswelakala kwemithi yokuswelakala kudla le ndlala yiyo eyenza ukubana ke sibe silapha esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Wabona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi okulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adale udlakela. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakuyemukeli umbiko ngalolu daba. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF lithi umholi wogatsha lwezempila kahle esigabeni seLimpopo Province unkosikazi Phophi Ramathuba kumele axotshe umsebenzi ngemva kokuphuma kuvideo etshela isizalwane seZimbabwe ebesilaliswe esibhedlela eLimpopo ukuthi kumele siye kwelatshwa ezibhedlela zikamongameli Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Lolu daba luqhubeka lusemilonyeni yabanengi abanye besekela ibandla le-EFF ekuthini uRamathuba axotshe umsebenzi kodwa abanye besithi ukhulume iqiniso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Kathy Webebe isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana.
Bekuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment mboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwana ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe mina ngalihlala ebhentini they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo no money no service is only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we am nanga kwas responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lo
ubuhlungu ba kuyazwisa but liqiniso njalo
ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyilatshwa eZimbabwe khona ngani yikho phela.
Baba Dube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets. Umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abanengi vele akukuthi umuntu wakhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha lapha lakho sebafaka ama policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi foreigner ubelethela ku government 3000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazanthethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona. We forget about solving our own problems. Sicina sesiexhausta ubuntu bendawo yona leyo. That is a fact.
So vele abantu kumele bezilungisele kwabo. Yikho kujoyo lapha maphela.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Baba dube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country ngeindependence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders they don't bother to fix izinto ekhaya bengakhula they fly to South Africa. And the next thing that we go to South Africa, kambe iyabinganani shwayo ni South Africa yangkhona. Wese umuntu lwana ngumuntu o operator uzilo ukuthi ukhulume wathini. Laye umuntu kugcina sekusiba too much. Iqiniso lihle kugcina sekusiba too much ngoba we don't focus on fixing our own things but we become too comfortable ngama situations aza abe zama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi. Yeah, starting from our leader.
Ukhethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Mbuso Mhlanga.
Umuntu angaba yisihambi, umuntu angaba yisihlupheki. Kodwa uma umuntu sethe wafika egumeni lakho asithi wabona na ukuthi lo muntu lambile umuntu loyagula uyazama ongakwenza ukuthi umncede nje umphefumulo kaNkuluNkulu yinto yaqala. So laphana ekuthukeni ya kuzima babudube ngoba makubuya bona abakhulu besuka eZimbabwe bezokwelathwa lana akula not even one person says anything bayalathwa babuye lesebe right but because iphovo ihluphekile then sesiyathuka sitshelwe yonke into then ngibuye entweni yesibili yeah ba right ba wrong ukusithuka ngoba let me hit the nail on the head. The same people abanye bona laba abayibo abagcweleyo la including mhlambe nabona laba aba lowo kade thukwa. Uzothola ukuthi ekhaya le mayifika le ekhaya uyantshintsha agqoka amakhanda alabana abanye labana ababusayo. Naye ashaya izilogani. Abazali bakhe bavotela the same people abakhona abenza ukuthi abantu sigcwala amazwe. So aluva kuyukuthi abantu singafika ukuthi sibe inqodo sibe neqiniso empilweni zethu bakudube ukuthi masithi we have had enough of this let's change wonke umuntu abe in that kind of a boat hayi ukuthi abanye lana kuyakhulunywa hayi bakithi asintshintsheni liyabona sesihluphekile but abanye babhizi bavota khonale bavotela the same people so at the end of the day sohlala sithukwa sesiyizinja nje sesiyinto engasilutho khona nje ukuthuka umuntu osegula bekungekho right kodwa ngezinye indlela ba-right futhi ngoba the same people yithi futhi esivotela the same government that is there.
Umnumzana Mbuso Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Limukani Mpofu ovela eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Baxoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Siyafuna ukuvota Dube kodwa manje amalungelo asilawo ukuthi sivote sikhululekile njengoba sibona nje sikhuluma sinje sisemazweni yikho khona lokho kubangela ukuthi ubone ngani abantu abasha bavota njengami nje yabona njengoba nje ngise-Cape Town ukuthi ngizosuka lapha e-Cape Town ngihambe 3 days ngisiyafika ekhaya ngisiyavota yabona ukuthi ilungelo lami libandezeliwe kube kuthiwa kuyavunyelwa ukuthi kuvote umuntu lapha khona i-diaspora vote ngabe konke kuhamba kahle thule kodwa amalungelo lancindezelwe yikho nje kubona ngathi abantu abasha abakhuthalelanga izinto zezombusazwe
manje nxa kunje phela akusuze kube le nguquko ezibabo so inguquko iyabuya nini njalo iyabuya njani nxa lingavoti
inguquko thube ingaba khona masingabambisana sonke njengabantu bezimbabwe okwenzeka ngo-1980 usimite kukhutshwe embusweni la manje kungenzeka usimite wakhishwa ngokuthi abantu bonke babebambisene ngomqondo bekwazi ukuthi bafuna ukumkhipha esitulweni namanje abantu bakithi ma bengabe besazi ukuthi bafunani befuna ukuthi bayahlupheka bezibona ukuthi bayahlupheka ma kuthi bayahlupheka ngoba thina singasakwazi phela ukuthi kanti abantu bakithi bayahlupheka ngempela ngoba ngendlela obona kudonselwana ngayo ugcina lawo suzibuza imibuzo eminingi ukuthi ayi mhlawumbe ngithi abantu bakithi bayahlupheka mhlawumbe yimi ngenza engikubonayo abanye abantu bakujabulela ngoba kube kuthiwa sonke siyakubona ukuthi siyahlupheka angithi kube kuthiwa siyabambana sonke kube sibe nomqondo oyi-one njengokwenziwa yi-youth yona le yakhipha usmith ngo-1980 kodwa manje sibona engani siyadonselana abanye badonsa besiyale abanye bedonsa besiyale yikho kugcina sokungasakhanyi kahle khona futhi kuhamba njani
kuyini okwenza lidonselane kangaka
sisikhwaba omunye nomunye ufuna ukudonsela esikhwameni sakhe asifuni ukuthi sibambisane ngento eyi-one sonke sikhululane sonke siphakamisane sonke ngesikhathi esiyi-one ngoba ngendlela okudonselana ngayo yikho khona lokho kukhoza ukuthi ubone kuhlutshekwa kunje ngoba omunye la udonsela kwesakhe isayidi omunye udonsela kwelakhe isayidi ikanti-ke kube sonke singabambana sonke senza into eyi-one sonke sithi uyabona manje njengamazimbabwean siyazazi ukuthi sifunani manje sifuna impumelo kati thube kodwa uzuzibuze ngempela kati okwehlule ukuthi kwenziwe izimbabwe okwenziwa ngamanye amazwe aphana nabo-south africa aphana nabobotswana kuyini okwehlule ukuthi izimbabwe kwenze khona ma ukhangele kuyini so uyabona ukuthi
abantu bathi yini elibatsha idonsela katshani
hayi dube akusiyithi abantu abatsha dube kubhalisiwe abantu more than 5 million abantu ababhalisele ukuvota so ungitshela ukuthi abantu laba abhalisele i-5 million lesebona abakhona njengamanje ekhaya sengasabala bangaphandle bona laba basekhaya utho ukuthi bona kubahambela kahle kumbe mhlawumbe yimi embona kubi mhlawumbe ngakhangele emakhokhoba ngikhangele embare ngikhangele ewanki ngikhangele lupane ngikhangele etsholotsho ngikhangele etshinotimba e-Victoria Falls abantu ezitrade ngendlela embabona ngayo mbe sengizibuza ukuthi abantu bonke laba utho ukuthi bona bakujabulela khona lokhu impilo le abayiphilayo umuntu uthole inyawo zimhlophe ahamba amapatapata kodwa abuye ukuthi phambili ngebandla elibusayo hayi khona duba abantu kumele sizameni ukubambana ngikhuphuzela nomthwakazi umthwakazi ma singathi singabantu sizame ukukhipha le ngqondo leyo ukuthi kuthiwa inhlobo enje nenhlobo enje yikho kuye kwizinto okusifisele emuva konke konke kathi esithube sikhangelane la mavoti kumnyaka ozayo kumele ukuthi ngabe sonke siyabambana sonke sikhuluma ilizwe eyi-one ukuthi madoda lapha siyakubona kwizinto okuyinto okungasinceda la izaphu dube lapha singa-challenge sibihle umpini la izaphu ayikho into alikho utshintsho engalenza ezimbabwe i-MRP alikho utshintsho engalenza ezimbabwe okwakathesi lapha sesikhuluma iqiniso la utshintsho olungaba khona kathesi sikhangelele umnyaka oluzayo yi-CCC kuphela lokhu akunamntu ongakwaziyo singaphikisa siyenzeni as long ma singabe lokhu esidonselana amanye amavota azogijima futhi aye ku-MRP amanye kuzaphu izawini izanupief la next year siyabe sikhuluma sikhona lapha e-South Africa singalanto siyazi next year futhi siyabe sisixotshelwe ukuxotshwa angazi ukuthi siyakuya ngaphi ma singafuna ukuthi sitshintshe i-government ngoba i-government yakhona le izofika isigijimisa futhi sizokuya ngaphi manje ezambia lakho siyaqala ukugijinyiswa manje so siyabe singabantu abanjani abantu abangakwazi ukuthi behlangane njengamazimbabwean sithi uyabona manje sesifuna utshintsho madoda singenzeni kwenzeka ngoba ukugijimisana vele siyakwazi izane izosishaya so ibhokisi ukuvota yikho kungasikhulula dube abantu bonke abazazi ukuthi bafunana abantu bezimbabwe bebekele ukuhamba bekhohlisa abantu ukuthi baye ukuvota kulaa ncedo ye siyavotela ibandla elinje ccc is the only solution okwakathesi dube abantu ababekwazi lokhu kungehlula lokho siyahlala khona lapha emzansi sifele khona lapha akunanto esingayenza
Umnumzana Lemukani Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kulive Talk lamhlanje Diaspora Forum sikhangela ukuhlukuluzwa kwezizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Inengi lazo eseliphelelwa ukusebenza kwengwalo seZimbabwe Exemption Permits ekupheleni komnyaka. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.